uhlelo lwama-primary elections uhlelo olokuvula esingakuthi ngesikhiwa i-democracy ukuthi wonke umuntu olelungelo lokubana ame esikhundleni esithize ulalo lelo lungelo kuze kufike ekuthini abantu babe yibo abazakhetha ukubana hhayi thina kulesi sikhundla sifuna lo. So ama-primary siyawayenza ngezikhathi zonke ngenxa yakho lokho ubana uwayi-democratic party elandela ukubana kona wonke umuntu ulelungelo eligcweleyo lokuthi ona abe khona ntoenzenjalo.
Ye kodwa siyabona phela kwesinye isikhathi uzokuba nto esithi hhayi kuvele besikwazi ukuthi kuyangena bani laba abanye kupha kungena nje kunjalo.
Phela hanti yabona empilweni bakhona abantu labanokuthiwa ngolami ngiyafuna noma umuntu wonke hayi kulo muntu ovele epopular ebantwini ngenxa mhlawumbe nemisebenzi yakhe ubusebenza kuhle labantu uphila kuhle labantu kodwa kungase ufike into enjalo nyokuthi ona sokufunakala maybe u-MP ubucouncilor uzabona omunye laye umuntu efo ngubuya la isimo kwaphana sithi hayi nami ngifuna ukuma khonapho ukuthi lingivoteli andabona. So yikho okusho njalo. So kwesinye isikhathi vele abantu bayahlala bekwazi ukuthi hayi vele xa kunama-primary ozamnqoba ubani uzibani kunjengami lapha esigabeni sami sephelandaba kunzima ukuthi umuntu apha ngokuthi thutsha nje asume ukuthi ufuna ukumelana nami ngenxa ukuthi mina ngiphila nabantu ngihlala labo khonapha sisebenza sonke siswela sonke sithola sonke. So kuba lula yikho okwenza ukuthi nxa abantu kungatakula ama-primary ngama abanye abantu bemela bantu bathi vele siyakwazi ukuthi una uzibani ngiyowina kodwa khona kwana futhi kuyingozi ngoba kungadlisa umuntu abantu bethi hayi vele lo uzawina bese besekele ukusuma ukuyavota ukuthi hayi vele sewine then omunye umuntu oyidagosi uzabuya kobana a-overtake ecine esewine selisalela selimangala ukathi lapho sokuhambe njani selibona ngathi engcine mhlawumbe licibilezelwe kumbe lento ezithize esezenzakele kukanti-ke lina lithathe i-for granted situation ukuthi hayi lo muntu vele unjani uyaziwa ngabantu njalo uthandwa ngabantu so uzanqoba so wena usuhlala phansi ungasahambe uyavota.
Ye kunalikhulunkulu njalo ukuthi nalifuna ukubutha konke phela edala lephalamende lingabutha-ke sebekwenzani khonokho nxa selilakho
uyabona ukhetho lungabuya kuyabe kuyinto ehambelana le-constitution yethu ezimbabwe. So thina njengebandla asize siyekele ukubana sifilde ama-candidates ekhetheni olungabe luthe lwathutha lwalasivelela sizawabafaka njalo sizakhankasa ngendlela ephakemeyo njalo sizawathatha lawa amasithi wonke ngendlela ephakemeyo ayisike ukuthi siwathathela ngoba anti yabona odubo olugcwele engqondweni zabantu yiwubona engalumbe ucabanga ukubana i-ZANU-PF ikhona ekuhlukumezeni abantu kukanti-ke akula nto enjalo akula bandla wenza i-opposition kumbe yithi thina i-ZANU-PF ongathi ubusa ubusufuna ukuhlukumeza abantu akuyenzi khonokho.